akusi thandabuzi ngobani eGlenview lapho kwabulawa khona umfowethu omunye wama champions. Abantu bezani babekhanya kuma video bekhupha bedabula ama posta ethu. Sesibamba abantu abaningi sibahambise emapoliseni sisithi nampa sibabambe mangqamu bedabula ama posta ethu. Amapolisa izandla zabo zibotshiwe bathi abakungeneli ngoba ngokwepolitiki. Kodwa ngemva kwalokho kulabanye bethu ababanjwa kwathiwa babange bedabula ama posta bathonisisiwe basejeli kulokho kule-selective application of the law. Akuncedisi ukuthi sithi ngobani yizanu p f. Kulabantu befazi sebebonile ukuthi sebedliwe i-triple C, sebedliwe umongameli wethu ubaba u-advocate Chamisa. Akusibisele muva lokhu sipha isimpathy abantu sebeqalela thina ngenxa yokuthi bayabona bayasihlukumeza lalabede bengalandaba lathi sebezasivuthela. UNkulunkulu uyasebenza phela. Silamabhilibhodi indawo eziningi bayabhala bafike bathele umlaza, bathele i-oyili, bathele iphetru baze batshise ngomlilo. Silabantu asebefile ababulawayo kodwa amapholisa aphongukhangela nje. Silabantu abatshayiwayo, amapholisa aphongukhangela nje. Sokuphongufanana nama high court leziveli kwinto ndawonye. Silamapholisa esiwaziyo ababangala khona ukuthi nangu uminisa ufuna ukuthi ngingabophile umuntu. Sikhathe sikazakala ukuthi ungabi bayamtshintsha. Sihambe silabo umtholi abachaya abadubula abantu emoyeni befuna ukubadubula. Lanamhla icala livuliwe abalandelwa ngo-2008 kule Rizani okwakhalala khona uThwangirayi. Abantu baqunywa izandla bebulawa amasotha asathatha over i-electoral process izeke yafakwa eceleni. Yikho ke siyakwazi umzanu sithwele nzima sisidliwa ivukubhuva kodwa lo nyaka hatshibo uChamisa lesisi 1-1 abantu bathi ongasoyi kufeka.